sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 30 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDCT selilandule imbiko ethi liphakathi kokukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano.
Nxa ukuthi sesimuthile lidaba kumele sihlale phansi siyekhuluma lemifakhathi lethu ngoba yiyo okumele yenze izinqumo zokuthi siyahamba kumbe asihambi. Imifakhathi ingathi kumele kwenzakale because akunandile.
Abasekeli be-MDCT kwele South Africa sebekhuthaze uMnangagwa ukuthi aphumele egcekeni ngokuthi umi ngaphi kudaba lokuthi abakwamanye amazwe bavote bephandle kwelizwe.
Indaba eziphathele i-international community ipopha uMgabe, ipopha uMnangagwa, ipopha uSekeramai, bona bayekhuluma khonale ne-Hague ukuthi uMkala nguye wathi sibulala abantu.
Namhla silethulela ingxoxo esayenza lowake wasebenza lomongameli Mnangagwa ngesikhathi seGugurahundi umuyi umnumzana Innocent Nkala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDCT selilandule imbiko ethi liphakathi kokukhulumisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Obed Gutu uthi ibandla labo likhangelele ukukhankasa lingene kukhetho hathi ukungena kuhulumende womanyano. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uNkosazana Tabitha Khumalo.
Hayi, thina njengebandla le-MDC akulanto enjalo esikuyafika kithi. Esikwaziyo ukuthi thina uPresident uBaba uTsvangirai umithe singene kuZulu sikhankasele ukuthi uZulu ayebhalisa ukuthi anelise ukuyavota kukhetho luka-2018. Lokho ukubambana loMnangagwa hayi bekungafiki endlebeni zethu.
Khona ukulungisela ukhetho ke siyabona ukhetho seluseduze lamarali asiwaboni kuhamba njani?
Ukhetho seluseduze amarali savumelana ukuthi kasayenziwa okuqakethekileyo ukuthi kumele singene ngezindlu ngezindlu zilanda uZulu kulokuthi sithathe uZulu asuke emzini wakhe asilande thina emaralini. Njalo emaralini asingeke sathola lutho ububelo ngodaba lokuthi sirejista abantu sesibalande ezindlini. Sonke siyazi ukuthi iningi lezalana zaseZimbabwe balezindlu ezadilizwa ngurhulumente wezanu iningi labo kabala bufakazi bokuthi bahlala ngaphi. So sakubona kuqakathekile ukuthi silande uZulu siyemphathisa ngokuthi ahamba erejista.
Manje uhulumende kamnumzana Mnangagwa nxa kuyukuthi esebunjiwe yena walinxusa lizahamba yini?
Nxa ukuthi sesimuthile lidaba kumele sihlale phansi siyekhuluma nemifakhathi lethu ngoba yiyo okumele yenze izinqumo zokuthi siyahamba kumbe asihambi. Imifakhathi ingathi kumele kwenzakale because akulandela.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kunjalo nje abasekeli bebandla le-MDCT kwele South Africa sebekhuthaze umongameli Mnangagwa ukuthi aphumele egcekeni ngokuthi umi ngaphi ngesikhalo sabeZimbabwe abaphandle kwelizwe esokuthi bavunyelwe ukuvota besemazweni abakuwo. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Selokhu ethethe intambo zombuso umongameli Emmerson Mnangagwa usethola ukunconywa kakhulu zinhlangothi zonke zabantu ngenxa yenkulumo zakhe ezenza ukuthi ufuna zonke izalwane zeZimbabwe ziphatheke ekwakheni ilizwe. Abasekeli bebandla leMDCT kule South Africa bathi ke njengoba kulezigidi zezalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe inyathelo lokuqala lokuthi bazizwe beyingxenye yalokhu konke okwenzakala elizweni yikude bavunyelwe ukuvota besemazweni abahlala lokusebenza kuwo. Obona ngokoqo kwenhlelo zebandla leMDCT kwele South Africa uMnumzana Trustin Ndlovu uthi bafuna umongameli Mnangagwa aphume lobala ukuthi umi kuphi ngodaba lolu.
Vele kona asikho isizathu esokuthi angalisa abantu njengomuntu oziprojekta indoda efuna ukufeza idingo nama interest abantu. Ngoba nomthetho wesisekelo uyasho ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuthi akwazi ukuvota kungenani ukuthi uhlalaphi.
Esinye isiphathamandla seMDCT kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi yinto eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi umnotho weZimbabwe weyeme kakhulu kuzalwane zalo eziphandle kwelizwe.
Laba abantu abangaphandle bafuna ukuthi babe semsebenzini la abakhona. Kodwa ke yibo futhi abantu abathumela over 1 billion US dollars ekhaya every year. Kufanele ukuthi nabo babe nesabelo sokuthi bakhulume, and indlela yokuthi bakhulume iyodwa indlela yokuthi nabo bakwazi ukuvota bekulezo ndawo la abasagcinwe khona okwamanje.
Lumbono MDCT usekelwa izalwane zeZimbabwe eziningi. Isalwane seZimbabwe kele South Africa uMnumzana Ngqabuto Sibanda uthi asikho isipho abangasithola kumongameli omutsha njengabantu abasemazweni esedlula ilungelo lokuphatheka ekhethweni.
Sisuke silaso isifiso sokuyavota, kodwa uthole ukuthi isikhathi sokuyafika ekhaya ukuze uyovota le mali yiyo into esikunzima, kodwa isifiso siyabe sikhona ebantwini. Uma engasivumela lathi sikwazi ukuvota lapho esikhona, singajabula kulokho.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe uMnumzana Mfundo Hlabangana uthi usekela ngokugcweleyo umbono we-MDCT.
Vele ngempela akuvotwe especially emazweni esibaningi kakhulu njengakoPitori, eJohannesburg, eCape Town nasemazweni afana koBotswana, eUK, kufanele kulezo ndawo kuvotwe.
UMnumzana Khulekani Moyo yena uthi ngaphandle kokuthi izalwane zeZimbabwe zibe ingxenye yokukhetha ababusi akungeke kuthiwe ukuthi zilesabelo kulokho kwenzakala eZimbabwe.
Njengoba manje nje kusarejistwa nje akube kuvumekala ukuthi na laba bantu abazobebhekela lezo zinto kuma diaspora labo bevunyelwe ukubana bayirejistisa abantu baregiste ukubona ngapho ngaphansi kwalelo lizwe oyilolona.
UMnumzana Trust Ndlovu uthi ibandla lakhe liqhubekela phambili ngomkhankaso wokuncedisa izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi ziye ekhaya ziyebhalisela ukuvota. Uthi lobanje besemukela inkulumo zikaMnumzana Mnangagwa zokufuna ukugoqela umuntu onke endabeni zelizwe, bafuna ukubona inguquko kwezokuqhutshwa kokukhetho, kwezokuthulwa kwemipiko kanye lokungasetshenziswa kwamaviyo ezomvikela afana lama-CIO mahlayana. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lamhla iStudio 7 ibilomhlangano omkhulu obucubungula okwenzakala elizweni obulendikimba ethi Zimbabwe Today, The Way Forward, lapho ingcweti ezithiyeneyo ebezihlaziya umumo oselizweni selokhu owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekhitshwe embusweni. Kulomhlangano bekulenkokheli yomanyano we-Africa Union, African Union, eyamabandla ezanu-PF le-MDCT kanye lezizalwane zamazwe achiyeneyo kuzwekazi le-Afrika. I-MDCT ibimelwa ngumgcinisihlalo wayo uMnumzana Dan Moyo. Obemela i-African Union ngudokotela Arikana Chihombori, umeli we-AU khonapha eMelika. iZANU PF yona ibimelwa ngumsekeli wayo uDokotela Frank Guni. Vekulo sakhulayo njalo uRutendo Mudzamiri. Omunye obekulumbuthano ngumfundisi inkosikazi Monica Mzeziwa. Yena otshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 imbono yakhe ngokwenzakala eZimbabwe.
As a pastor, into yokuqala, I would say abantu should have hope. Ngoba abantu bangaluzi faith le hope, then you are crushed. Ngoba even eBhayibhelini people had faith. Ngoba abantu babengela faith izinto eziningi zingabakhathaza. Into engiyibonayo mina ukuthi kunzima ukuthi umuntu ungaba kwazi ukuthi kuzahamba ngandlela bani. Ngoba lokho silabantu banye. Iyo nje kuphela into engani iyangiphambanisa, but njengomuntu womfundisi wethu sithi let's keep faith and keep praying. Sithandazenini sibone uNkulunkulu lapha asifikisa khona.
Sesikhangela abesifazana eZimbabwe bebethwele amagabha avuzayo ngenxa yomnotho welizwe obungamanga kuhle. Kumele bedingele abantwana ukudla, bebhadale imali yama-school fees, bethenge lokhu lalokhiyana. Kambe wena ungabaxwayisa ukuthi benzeni ngesikhathi esinje?
Bengihambile ekhaya mina, ngiphenduke ngo-23rd of September. Bengisekhaya for 3 months. So okuningi okukhulumayo ngakubona ngamehlo wami. Into engingayitsho lapha kubomama ikuthini? Kaba-continue ngemisebenzi yabo yona le abavele beyenza ukuthi benelise ukuthi bagcine abantwana. Nxa kuphumelela lokho okwenzakalayo, kuzaphumelela babelokhu behamba besiye lokhu ze. Nxa bebiziwe emsebenzini, kumbeni bayaphiwa izimali zokuthi benze amabhizinisi, kumbeni ukuthi bagcine inkukhu zabo, kumbeni ukuthi balime, anything lokhu ababe bekuphiwa ukuthi bangakwenza, bazame ukuthi bakwenze ukuthi baziphilise. Ngoba impilo yabo mami nzima. Impilo yabo mami nzima.
Lase ligcine nini ukufika ekhaya, njalo libone umahluko unjani?
Bese ngile 17 years ngingazanga ngike ngiye ekhaya. Konke kwafika kwaba kutsha. Konke kwaba kutsha. Yonke into nje sintsha. Lokho kuthiwa kumuntu kumele amagetsi, kumele kuthiwa yipay whatever. Ukuthi ube la magetsi ibilokhu iphela imali yangakhona ingaphela. Kuseke lokhona ukuthi ibill iyabuya end of the month yobhadala amagetsi. And amanzi angakhona. Kunzima ekhaya. Kunzima ekhaya. Kunzima ekhaya. Abantu abaningi baphiliswa ngabantu abakhona ngapha ediaspora. Iba balokhu bebethumela khona kho ngama $10, $20. And plus bangalaba abasebenzayo bangakhona imali yangakhona iyabahlupha ngoba vele bekungela mali. Bekuvele kungela mali. Uyahamba ebhenki ayotshona khona la thathe 200. Uyabona abanye belala khonapho belindele imali. Imali ngoba ibihlupha. Thina umntanami wayenza ukuhamba waye eVictoria Falls wachapha ukuthi ayothatha imali eZambia. Aphenduke ngoba sasingesela mali yokudla kumbeni ukuthi sithini, so he had to cross off ukuthi ayithathe imali.
Lo ngumfundisi Monica Mzeziwa isikhulumelaye esemhlanganweni omkhulu khonapha emaofisini eVoice of America obucubungula okwenzakala eZimbabwe. Ekugcineni kohlelo sizaxoxa lomunye njalo obekulo umhlangano uMzobanzi Ncube. Ngakhohlwa sihlobo zami ukuthi ntambama kulo hlelo lwe-Live Talk liyaqala nje, sigqiba ezesiNdebele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weLemelika umnumzana Donald Trump unakanelwa ukuthi uzaqamba umnumzana Mike Pompeo ongumqondisi wogatsha lwe-CIA ukuthi abe ngumongameli obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Ilizwe laseTurkey yilo elileziphepheli eziningi emhlabeni, iningi lazo eliyizigidi ezintathu kungabantu abavela kwele Syria. Uzulu weMathebeleland lenkabazwe seleminyaka engaphezu kwamachumi amathathu efuthelene ngobudlova bombuqazo weGugurahundi, wona owabulala abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amabili. Abanye abaphathwa ngombuqazo lo ngendlela ezitshiyeneyo bathi ukufuthelana kwabo sokudlondlobele ngamandla kulandela ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni. UMnangagwa wetheswa icala lokuphatheka kabanzi kulumbuqazwe ngoba nguye owayengumphathi ntambo obona ngokuvikelwa kwelizwe, uState Security Minister ngaleso sikhathi. Abalimalayo kumbe ababulawelwa izihlobo labangane ngamabutho kaMnumzana Robert Mgabe awe 5th Brigade bathi bafuna umongameli Mnangagwa axolise ukuze bathole ukuthula enhliziyweni zabo, kubika uBathabile Masuku.
Omunye wabaphepha eBhalakwe uMnumzana Charles Thomas uthi uMnangagwa bekumele aqale axolise engakwenzi idili lakhe lokuqala umsebenzi. UThomas uthi waganyulwa ekhanda ngamabutho e-5th Brigade njalo uthi lanamhla inxeba lelo lidinga ukwelatshwa. Ugcizelele wathi usephilela evalweni ngenxa yokuthi uMnangagwa senguye oziphethe esidukwini.
Ngile 24 ama-prescription afuna ukuthi ngangenziwe i-CT scan ngokutshawa kwami eBhalakwe. Ngake ngazama uhulumende ukuthi ngenze njani, ndatshiswe njani, namhla lokhu ngigula. Kodwa sibone akulaveli, sonke salimalayo esihlangene kumthwakazi Liberation Front. Esilamanxeba lokhu esikhangelele ukuthi uhulumende lo njebona uzasixolisa, kodwa sesimangala kufakwa amabhokisi ukuthiwa kuyavotwa. Bengaqali besikhaleli nje kodwa ukuthi hawu la ushito nangalezo bakithi.
Ibutho le-5th Brigade lenza ucuku olumangalisayo ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukubamba abesifazana iganyavu, ukusika abantu izitho zomzimba ezigoqela indebe zomlomo, izandla, inyawo lezinye izitho njalo abazithweleyo behlinzwa bephila bevulwa izisu. Abanye ngabangcwatshwa bephila, kuthi abanye ngababegejiswa amathuna abo babe sebedutshulwa begqitshelwe khonapho. Umlandu ababewetheswa kwakungowokuthi basekela ibandla lezaphu kumbe ama-dissidents. Omunye owasila ezandleni zamasosha kaMgabe okhethe ukubizwa ngokuthi unkosikazi Sefunyenwe Moyo, okungayisilo igama lakhe sibisibili, uthi laloba izehlakalo zombhuqazo zenzakala esesemncinyane, uyakhumbula ukuthi udade wabo wahlinzwa isisu ezithele ngoba besithi wayethwele i-dissident. Uthi njalo uyise wabulawela ukuzama ukuvikela indodakazi yakhe ukuthi ingabulawa. UMoyo uthi uMnangagwa kumele axolise ngoba imuli yakwakhe yafa ngendlela ebuhlungu. Uthi nxa engaxolisanga kuyabe kuveza sobala ukuthi lolu cuku ulakho ukulwenza futhi yiloba nini.
UMnangagwa kumele axolise ngoba okwenzakalayo kubuhlungu. Mina ngafelwa ngudadewethu lobaba. Udadewethu wayezithwele ngesikhathi sangikhona. Opasi bafika bathi uzithwele i-dissident, ngakho bafuna ukulibona lelo dissident. Babesithi bazamquma isisu ukuthi balibone lelo dissident. Ubaba wasesithi akhulumisane labo ukuthi bengenzi khona lokho ababefuna ukukwenza. Babese bemtshaya, udadewethu bamquma isisu bamkhipha umntwana. Yena wopha waze wafa, nomntwana laye waze wafa ngapha eceleni. Ubaba bamtshaya, bamsikasika kancane kancane, laye waze wafa.
Owake waba ngumphathi ntambo wogatsha lukahulumende olwalukhuthaza ukuxolelana lokukhumisana umlotha olwe-National Healing, uMnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi uMnangagwa kumele axolise kuZulu weMathebeleland leMidlands kanye lakuZulu weZimbabwe jikelele.
Nxa kuyukuthi uzimisele ukuthi alungise idaba lokufanele kunikwa abantu abalezo zigaba amandla ukuthi batsho ukuthi umuntu omele anikwe indawo yokuhlala ngubani.
UMzila uthi ukuxolisa kwehlula ngesikhathi kulohulumende womanye
umanyano. Kodwa khathesi uMnangagwa ulomlando wokuxolisa njengomuntu osethembise ukuthi ufuna ukuqondisa ilizwe. Ngaphandle kombhuqazo weGugurawound, uMnangagwa wetheswa njalo icala lokukhokhela ekuhleleni udlakela olwaluqondiswe kubasekeli beMDC ngamalunga ebandla leZANU-PF, ikakhulu kukhetho luka-2008. Sibuze igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Tiney Mukwewa ukuthi kambe lungalungisiswa njani lolu daba.
Abantu babekhalela ukuthi aphongutsho ukuthi ngesikhathi esinje kulalokho okwenzakalayo, ngiyacela Zulu lingixolele. Yinto nje abantu abafunayo ibala elilodwe lokuthi sorry ngalokho engakwenzayo. Abantu bavame ukuthi bakuxolele kumbe kuyavala nje izilonda kumbe kuse kuqalise kumbe ukukhumisana umlotha.
Udaba lombhuqazwe lokhe luzwisa abantu ubuhlungu ikakhulu emhlubu weMathebeleland, ngoba phezu kokungaxoliswa uZulu ukhala ngokuthi ulokhe ebandlululwa njalo encindezelwa. Abanye bathi udaba lolu kumele lulungisiswe masinya, abakwenzayo besaphila lababulawelwa izihlobo besaphila. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngomnyaka ka-2011 saxoxa lomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kuGugurawound osowatshonayo uMnumzana Innocent Nkala, walandula ukuthi waba lesandla kulolu cuku. Kodwa uNkala wathi uMnangagwa kakhomsulwa. Nansi ingxoxo esabalayo loNkala kuhlelo lwethu liphuma lendaba lishone lendaba.
Angala phuma lendaba, ashona lendaba. Angala phuma lendaba.
Ngiyabonga, lishona njani Mahlabe Zulu? Yikudibana kuhlelo liphuma lendaba, lishone lendaba.
Angala phuma lendaba, awu yini. Angala phuma lendaba, ashona lendaba.
Namhla sixoxa loMnumzana Innocent Nkala ongomunye wabantu abasungula ibandla leZANU-PF. UNkala wake waba ngumphathintambo wengatsha ezijiyeneyo ezigoqela ole Home Affairs, iFinance, National Supplies kanye leDefense. Ngesikhathi seGugurawound, uNkala nguye owayeyinsika yeZANU-PF eMandebeleni ekhuluma kubi kakhulu ngebandla leZaphu. Inengi lithi inkulumo zakhe zazikhwezela ilangabi lombhuqazwe weGugurawound lo. Siyakwamukela kuhlelo baba Nkala.
Hayi, ngiyabonga.
Siqale ngokukhangela umvukela esiwubona emazweni angenhla yezwekazi le-Africa afana le-Egypt le-Tunisia. Uthini ngokwenzakalayo?
It's what we call a wind of change. Isivunguzani esiwisihlahla sidilize izinto eziningi. Siyeza khona ngapha ngakithi e-Southern Africa. Ikho amadoda asembusweni esesethuka.
IZANU Nkala yasungulelwa endlini yakho ngemva kokuba lihlamukele ubaba uNkomo kuZaphu. Ungathini ngaleli bandla okwamanje lombuso walo?
Hawu, seyiwo lo owezanu wafonyelwa endlini yami. IZANU le ekhona sokulabantu engithi mina ngama-ten court or mercenaries, abantu nje abajonge imali le-popularity, ayiseyo ZANU-PF esayifumayo eyayifuna ukukhulula ilizwe.
Uqalise nini ukuyenyanya iZANU-PF?
Indaba usufuna ukumbethela. Angithi sengikhulumile mina ukuthi ayiseyo engiyaziyo.
Ngobani ingqungquthela ezahlela umbhuqazwe weGugurawound baba Nkala?
Buza uMgabe. Ubuze uMnangagwa, ubuze uSekeramayi, baza kunika ukuthi kathi yona iGugurawound iyahamba njani.
Kule komiti esizokuthiwa yayithiwa yi-Committee of the 26 eka-1979, uyayazi?
I-Committee leyi lami ngayi-discover leta, yayi ngangingayazi, ngangifihlelwe ngoba i-Committee yamaZezuru. I-group of 26 ngamaZezuru yiba babusa ola khathesi.
Yayingeyani le-komiti?
Akungcono ubuze uMgabe lamanye amaZezuru.
Banengi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lweGugurawound, uthini ngalokho?
mina ngangikhuluma ngikonvey message kubadala bezaphu ababesazaba njengonkomo labanye ukuthi kuyini okulungiswayo. Yini icala lami lona lelo lokukhuluma?
Uyalilandula leli cala babankala?
Kanti ukhuluma lami ngobulawayo.
Kahle baba.
Ngiphakathi kwabantu besiNdebele, ngihlezi kubo, ngihamba labo, ngidla labo. Abakaze bangitshaye, abakaze bakhuluma okubi ngami personally. Angila involvement kugugura wonti. Ngichallenja lo mgabe or anyone.
Isilonda salumbhuqazwe lokho sibhibhidla lalamuhla selatshe njani?
Indaba lezimatheli international community ibopha umgabe, ibopha umnangagwa, ibopha usekela mayi. Bona bayekhuluma khonale nehegi ukuthi umkala nguye wathi sibulala abantu.
Sokuke kwakhulunywa ngodaba lokwehlukaniswa kwelizwe, uthini ngakho?
Akume lapho fanami, ngiseZimbabwe wena useAmerika, uyangizwa? Wena uqatshile America, mina ngilapha. Engikufisayo nengingakufisiyo, I don't desire ukuthi ngiqunye intamo izigebenga lezi.
Suke waveza ukuba kulogwalo olulobayo, sufike ngapi?
Uyazi ukuthi ugwalo kuthiwa lugwalo. Asiphonga ukuvuka nje, this is not autobiography. Lezi izinto zibuzayo zizangena khona.
Luzaphuma nini?
Angithi ngathi luyaphuma sengifile ngoba lukhuluma izinto ezingafunwa ngamanye amadoda.
Alubana uMongameli Mgabe elalele lingxoxo mazivano ngamethulela wona.
Ngiyahleka ngoba ngiyamazi wena umazi. Remember abantu abanjengabochaka abakhisizwe, omzilikazi abakhisizwe. Kafiki lapho kachana kakhulu. Nxa elalele nje yezwa ukuthi sembhodla manje.
Uyabhodla, uthole ihlongandlebe vele kalalele muntu.
Yey bantu, angithi lina lithanda isikhiwa le-eloquence, alikhangeli administrative ability, ukwazi ukwakha isizwe lokuba lesaneke, ngalakho konke lokho.
Hayi, bekukuhle ukuba nawe kuhlelo babankala, siyabonga.
Lami ngiyabonga.
Angalaphuma lethaba, nashona lethaba.
Veli lalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo mnumzana inosinkala yena osolwa ngabanengi abathi laye waba lesandla kumbhuqazwe wegugura wundi. Asidibaneni njalo kulolu hlelo ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilali. Siphenduke-ke kumnumzana Mzobanzi Ncube. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo. Ubukhona emhlanganweni wethu. Sikuyini okumele kwenziwe nguhulumende ngokuphangisa ukuthi impilo kaZulu ibe ngcono?
Ngiyabonga kakhulu mnumzana Nkomo. Linjani lonke izizalwane seZimbabwe? Into ekhona lapha eqakathekileyo kakhulu mnumzana Nkomo, yikuthi kuqale kube lokuxolisa khona sibili okuzavela kuyumongameli uMnangagwa, ukwenzela ukuthi nxa sonke siqalisa ukuthi sesizama ukuthi sakhe ilizwe, siqalise ukwakha ilizwe sonke singabantu abathabileyo. Ukuthi kube labanye abathabileyo abanye bengathabanga, hayi, lokho kakulunganga sibili, ngoba lakho ukuthi abantu beMidlands leMathebeleland bebe belokho becela ukuthi uMnangagwa axolise. Ukuxolisa kwakhe kugcina kungelasisindo kakhulu, ngoba nxa sokucelwe kwacelwa lokho kungekho, nxa sokubuya kuyabe sungayisikho lakho lokhuyana kulesisindo kakhulu. Into ekhona kakhulu okumele yena enze uMongameli yikuthi atshintshe imithetho le indigenization law eyenza ukuthi khona ama-investors engabuyi eZimbabwe ukuthi ezo-creator imisebenzi leyo ukuthi khona izizalwane zakithi zisebenze.
Siyabonga Mzobanzi Ncube. Mzobanzi Ncube ngo Secretary General uMapalane phela we MDCT kona pa eMelika, organizing secretary umqoqi obona ngenhlelo ze MDCT kona pa eMelika. Bakwethu sesambile isikhathi olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Asihlanganeni kuhlelo lwekuseni, indaba zekuseni phela ngo 6 o'clock, kuzoba lezinye njalo ngo 2 o'clock. Okwamanje salani ku live talk. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.